Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Njani mthokazi omuhle olamukela emoyeni ngolwesithathu mhla ka 5 kuNkwenkwezi 2021 ngontungamile inkomo endabeni zekuseni lamhlanje
mbonakami abaningi sebedlule kulomhlaba ukuthi kumbali yethu njengelizwe lilanga esingathi khona it's a dark day lilanga elimnyama.
Ibandla le-MDC Alliance lisola ele-MDC thi ngokupasisa ukuguqulwa kwesisekelo sombuso kudale le-Senate izolo lincedisana le-ZANU-PF.
Thina njengeparty besicebisile ukuthi ama senators avote amise ibhili leyi ukwenzela ukuthi ihluzisiswe.
Kodwa ibandla le-MDC lithi amalunga alo awesifazana iwo avotelele inguquko ngoba iwathuthukisa. Kubhubhe oyedwa nge-COVID-19 eZimbabwe izolo. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Kubhubhe oyedwa nge-COVID-19 eZimbabwe izolo njalo kwatholakala abangamachumi amathathu lane 34 belomkhuhlane lo. Lokho kukhweze inani lasebebulewe ilomkhuhlane seloke ufike kuleli laya kunkulungwane elamakhulu phose ayisithupha 1574. Asebetholakele belawo sebezinkulungwane ezingamachumi phose amane 38,327. Ugatsha olubona ngezempila kahle luthi abahlatshwe ijekiseni yakuqala yokwenqabela lomkhuhlane izolo bazinkulungwane ezedlula ichumi 14,440. Abahlatshwe esibili bazinkulungwane phose eziyisishiyangalombili 7,821. Inani lasebehlatshwe ijekiseni yakuqala kuphela selisedlula inkulungwane ezingamakhulu amane 452,191. Asebehlatshwe esibili njalo ingeyokucina sebezinkulungwane ezingamachumi phose alikhulu 107,586. Ibandla le-MDC Alliance selisole kakhulu ibandla le-MDC thi ngokuvotela ukupasiswa kokuguqulwa kwesisekelo sombuso welizwe kudale le-Senate izolo libambisane lamalunga e-ZANU-PF. Amalunga e-MDC thi alichumi lanye avotela we-ZANU-PF evuma ukwamukela ukuguqulwa kwesisekelo sombuso lokhu phansi kwe-Constitutional Amendment Bill No. 2. Bonke abayivoteleyo libhili bangamachumi ayisithupha lanhlanu 65 kuthi abavote besala ukuyamukela balichumi njalo bagoqela yena umkhokheli we-MDCT umnumzana Douglas Monzora, umnumzana Morgan Komichi, umnumzana Khaliphani Phukeni labanye. Abazi ngokwenzakalayo bathi uMonzora ubezama ukuvala abantu amehlo ngokwala ukwamukela libhili ngoba ubevele eselaye amanye amalunga ebandla lakhe ukuthi ayivotele encedisana le-ZANU-PF. Abasola libhili bathi ipha uMongameli Emmerson Mnangagwa amandla aphindiweyo. Sixoxe lelunga le MDC Alliance umnumzana Prince Dube Gospanda.
Lilanga elibi ngaphakathi kwaleli lizwe, lelilanga lizakhunjulwa okwesikhathi eside esilandelayo. Mbonakani abaneli sebedlule kulomhlaba ukuthi kumbali yethu njengelizwe lilanga esingathi khona it's a dark day, lilanga elimnyama ekuthini isikhathi esinenge akade lokhu sikuzamelela njengelizwe ukuthi asibeni lokubuswa okutshengisa ukuthi khona intando kaZulu, intando yabaningi yiyo efunakalayo, hatshi ukuthi khona siphinde sibuyele laphana esiyake sithiwa khona esibuswa ngumuntu oyedwa. Lilanga elibi ngoba konke kukhombela ekuthini ngabantu abasebenzi abasebenzendlalela olwabo utshinda ukwenzela ukuthi lapho abahlezi khona bona kube comfortable. Akula lutho amaZimbabwean ayaluthola ngaphakathina kwe-amendment le edlule namhlanje naleyi enye yakhona esanda kwedlula. Konke kukhombela ekuthini kuphela sifuna ukubuthanisa amandla emntwini oyedwa. Akula sizathu esokuthi khona ojaji ikakhulu nxa kulo jaji omkhulu osetshengisa ukuthi selamalanga angaphansi kwamaviki amabili ukuthi yena okusemthethweni owavotelwa ngeningi labantu baseZimbabwe kufuze ukuthi ngabe uya kuyaphumula. Bese kuthiwa khona hayi sesengezelela iminyaka eminye ngu-5. Umnyaka lo mnyaka engezelelwa isevisi yakhe. So-ke ngamafitshane osokukhona ukuthi i-independence ye-judiciary kayisekho.
UMonzora ungomunye wabalichumi abavote besala ukwamukela libhili lanxa abanengi abebandla lakhe beyivotele. Ungathini ngalokho?
Uyabona undoda lwana okuthiwa nguMonzora lwana undoda ngundoda ongamthemba nxa kuyikuthi angikwazi ukuthi ngathi umuntu onjani. Akathembakalanga, kulembali yokungathembakalanga. Akusimangalisi abaningi, ngingazi maybe iZimbabwe ingabe imangala okwakhathesi. UMonzora uvele wafakwa laphana ukuthi egcwalisise enye into eyayivele ifunwa yizalo. Izalo yayikwazi ukuthi i-NDC Alliance indlela yayini ngayo, ngabe asikhangelanga ukuthi khona kulento yabomama ezifi ku-constitution kakula lutho olunye olukhona olukhuluma ngokuthi omama bangaphakanyiswa njani. You see, yikufuna ukusivala amehlo, yikufuna ukuzitshaya umuntu ohlakaniphileyo obona ngani uZulu kaboni into eyenzakalayo. Ukuthi isivumelwano sabo esasukisela mhlawumbe ku-judgment ye-Supreme Court, not even ye-Supreme Court, ingaqalisela civil court, khatshana khona lo-constitutional court ukuze ku-petition ye-presidential election. Isivumelwano esagcwalisiswa nge-Supreme Court judgment ngendlela eyayi-interpretwa ngayo. So uMonzora nje angabe khuluma engani ngumuntu ofuna ukuthena right kodwa yena abese thena left. Ujwayelekile nguye, yikho kuba kwakhe kwakhe. Asisela opposition eZimbabwe, sokuyisikhathi sokubana amaZimbabwe ezimele lapho akhona khona. Emanyane ebe lombono omunye ukuthi lokho kayisikho esikufunayo. Ambona ukuthi kusese ngokwamabandla, sesibazi ukuthi ngobani abafuna ukugijima lelizwe bethatha bonke okwelizwe, yonke inotho yelizwe bezibuthanisela betshontsha santando kungela muntu obakhuzayo because sebebuleli opposition yonke. So ke sokufuza ukuthi amaZimbabwe wonke emanyane ethi hayi lokho sokwanele.
UMnumzana Prince Dube Gospanda ngumgcini sihlalo we-MDC Alliance yamathebeleland North. Ibandla le-MDC lona lithi amalunga alo awesifazana yiwo avotele ukuguqula kwesisekelo sombuso lokhu encedisana lawezanu-PF ngoba kukhona ukuqakathekisa izifiso zawo. Lanxa libhili imumethe inhlamvu ezengeza inani labesifazana ezikhundleni ezifana lephalamende lakumakhansili, ile minye njalo imigqa esolwa ngabanengi efana lodaba lokuthi umongameli welizwe usezazikhethela abahluleli bemithethwandaba bengavivinywanga nguZulu lokubengezelela isikhathi sokusebenza lanxa beyabe sebenelise iminyaka yokuyaphumula. UChris Gande weStudio 7 uxoxele isikhulumeli seMDCT umnumzana Witness Dube.
Thina njenge party besicebisile ukuthi ama senators avote amise ibhili leyi ukwenzela ukuthi ihluzisiswe sibone ukuthi iyahlanganisa na izidingo zethu zokuthi izidingo zethu ezimayelana lento zamajaji into zika running mate clause lalokhu okufunwa ngomama kodwa eqiniseni eqinisweni sekubuya ekuvoteni silibandla singathi asivumelani lo kumele khona kodwa omama phela kumele sinanzelele ukuthi bebengeke bavote ukuthi bazikhiphe eParliament. Siyananzelela ukuthi iconstitution yayithe indaba yokuthi omama babe ngu 60 kulo House bangene njalo ku Senate bekumele kube into ephele ngokhetho luka 2018 kusiya ku 2023 bekungamelanga baphenduke. So njengoba omama bevota abaningi laba be MDCT bahlangane labanye omama beParliament ekutheni hatshi kungcono sivotele leli bill kwenzela ukuthi omama labo basale le representation eParliament.
Manje kulokuzwana yini phakathi kwalabo abavotele lomthetho lalabo abangawuvotela?
Into esinanzelela ukuthi bayenzile asila ke iqhubu esingaselaselalo njengebandla ngoba i-democracy phela icho khona ukuthi abantu bangavumelana kube lempumelo ephumeleleyo. Iba yimpumelo okumele ihlonitshwe ngumuntu wonke ilandelwe ngumuntu wonke. So sokusele ukuthi sime sonke njengabantwana beZimbabwe silandele khonoko okuphumileyo ngoba yikho okuvunyelwane yilabo abasimeleleyo edale leParliament. Kodwa ukuqakathekileyo esizama ukucebisa ukuthi ngesikhathi esilandelayo kumele umsebenzi wokuhluza amabhili lawa uqalisele kusaka kumakomiti ukwenzela ukuthi angahlanganiswa ngendlela le ibhili ebuye ihlangane ngayo. Izinto ezingakwanisa ukuthi sizivote no sikwanise ukuthi sizivotele hatshi lezo esizifunayo sikwanise ukuthi sizivotele ngoba zehlukene. Umsebenzi webheli le uqale kudala emuva ngale namhlanje sokufika kuvoti nje bese kuqediswa ngakho kubuye singathi ibhili ebuye incwele ngoba ibilokunenge esikufunayo lokubile kade singavumelani lakho.
Umnumzana Witness Dube yisikhulumeli sebandla leMDCT. Amapolisa athi amabhasi amankampani lawo ezikolo ayavunyelwa ukusebenza nxa elencwadi ezaneleyo ezibalisa ubufakazi bokuthi ngakabani kanye lamaphepha we-registration aqondileyo. Isikhulumeli samapolisa umnumzana Paul Nyathi wazise izolo ukuthi amapolisa aphambula izimota ezisebenza ngokungekho emthethweni kanye lamakhombi lamabhasi athwala abantu wona engabhalisanga kunkampani yezubuko njengalokho okufunwa nguhulumende. Kodwa isiphathamandla senhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association umnumzana Ambrose Sivindi utshele uStandekile Mhlanga weStudio 7 ukuthi amabhasi lamakhombi abhalise kuZubuko kaweneli.
Well, siyananzela ukuthi lapha koBulawayo phakathi kohlupho olukhulu olwendaba ze-transport abantu batshayisa emsebenzini ukuze bayefika ezindlini bahamba nzima lanxa ekuseni bese emsebenzini bahamba nzima ngenxa yokuthi sinanzela ukuthi amabhasi lamakhomba kozubukho akhanya asemalutshwana abantu banenga kakhulu ayisenelisi ukuthwala abantu. Uhlobo futhi esinanzela olukhulu ukuthi lali imjova ebisikhona ibisithwala abantu ibisenza ukuthi uhlupho lolu lube nganeno ngoba ibisenelisi ukuthi ithwala abantu masinya abantu bagijima befika ezindlini kusakhanya. Kodwa sikhuluma kanje kathesi ngenxa yokuthi imjova le isihle yavalwa la mapolisa alimthoba bayithwalise nzima bayibopha sibili kakhulu eminye yakhona la iqinisi senzo okungayisikho amapolisa abegcothana layo iqinisi ibaleki senza ama-accidents eminye yakhona la imthoba amapolisa futhi labo besikweme bengaziphathi kuhle gcine sebeshaya ama-windscreen ama-button stick sifa ama-windscreen so ngokunjalo ke sikhuluma kanje yiluhlupho esilalo uzukho amabhasi akanalo kunzima ukuthi enelise ukuthi aphala abantu ngesikhathi ngokunjalo sofayele izakhamizi ziyakhala kakhulu zithi uhulumende ufayele angenele avumele ukuthi le imthova esemthethweni engarejester ivunyelwe ukuthi isebenze ikakhulu besizasi labo bhupta lapha labo thova mbayiwa singananzela imthova yonke leyo labo city transit imthova ebinceda sibili kakhulu ukuthi incede uhulumende besofayele ukuthi kanesikhathi ngalohlupho abantu abalala avumele lena le imthova abantu vingene kuma-associations nalabo basebenze bonke ingazimeli yodwa ngoba engathi izubukho yodwa la imonopoli yezuko segcine into izubukho lawo uyakhulelwa ngabantu ngokunjalo-ke kulobunzima abantu basempilo zosengozini abanye sebevuke ekuseni kakhulu kusamnyama bangakutshaywa izigebenga abanye batshayise laphana bami isikhathi eside ukuze befike endlini bafika sokusebusuku so impilo zabantu sezisengozini ngenxa yohlobo lwe-transport
siyabona njalo ukuthi amapholisa athi wona awaqophanga amabhasi awezikolo lamakampani azimeleyo ungathi lokhu kwenza kube ngcono yini kumbe vele udaba lolu lufuna ukulungiswa
well lokho kwenza uma umbe ngcono bavele sokulo hlupho olukhulu lokuthi besokuphume lapha enyuzini waphumale emanyuzipepeni kubikwa ukuthi uhlupho osolukhona ukuthi amabhasi awezikolo angathwali abantu amabhasi amakampani angathwali abantu loko besokuhlukuluza abantu kakhulu kodwa nxa sokuyukuthi lo mapolisa esitsho ukuthi hhayi lezi zikole ezilamabhasi zingathwala kwenza impilo yakhona ibe lula kanjalo ngoba bezele sokulobunzima sibe lobukhulu kodwa njalo esikunanzela silamanye amakhombi lawo futhi abethwala abantwana besikolo abehayiwe so engxela ukhona ongokunye obekufisa ukuthi ngakuya amapolisa bayakunanzelela babona ukuthi kulungisisa ukuthi laba abantu abalezi mota ezithwala abantu amakhombi kumbe izimota ezihaywa ngabazali ngoba kulezi suku kulobudlwangudlwanga obukhulu abantu impilo yabantwana zisengozini so abazali kuba lula ukuthi babone kungcono ukuthi bahaye imota kumbe ikhombi ibibathathi bahambise esikole bibalethe amapolisa ngawo umthetho la amapolisa abakunanzela khonokho imoto ezinjalo bazivumele ukuthi zihambe zithwale abantwana kwenzela impilo yabantwana zingabi sengozini ngoba eqinisweni imumo weze uhambisa lapho nzima sibili kakhulu
umnumzana Ambrose Sibindi ngohlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association selikubonile na okusemaphephandabeni iphephandaba leChronicle lithi kulepolisa elilaliswe esibhedlela eGweru ngemva kokuxotshwa ngumtshayeli wekhombi ngabomo eKwekwe. Iphephandaba linye lithi njalo uhulumente usethethe amanyathelo okwenqabela ukumemetheka komkhuhlane weCOVID-19 ezikolo. Soku isikhathi sembiko yenu.
Sanibonani, sanibonani bazali. Ekunonkala phele khona ikhuluma ujonge lihle. Bengifisa nje abazali bonke mhlawumbe onesifiso sokuthi ingane yakhe mhlawumbe ingafunda. Ezikolweni abadala bathenga ama-Wi-Fi. Thengana ama-Wi-Fi esikolo, kube nama-Wi-Fi esikolo abantwana bekwazi ukuthi ba-access internet bayifunde nge-internet ngoba othisha abasela le nto ukuthi i-school feeding. I-school feeding saphela kudala kube ke-new curriculum ka-2015. So sibuye sinake singabazali singakhali futhi ngothisha sithi namhlawumbe kune-strike abantwana basi. Internet bavula amavideo bavuke iGoogle bavule yonke indawo bazoyithola information yonke information ikhona ama-syllabus wabakhona futhi akhona futhi nakwi-internet ba-download syllabus bazogadwa syllabus 4-5 abadala malihlanganisa amakhanda ithenga ama-Wi-Fi abantu abeni bazokwazi ukuthi bafunde ukuthi zonke izikolo ezikhona asingalindi uhulumeni akube neminyimizamo mhlawumbe siyenzayo ngiyabonga kuleyo ndawo
njani sibhedi yosefe
sicela ukuthi ukhulumende akathathe inyathelo ngendlela okwenzekayo lapha eGwanda. Amashabhini asegcwele kakhulu, asokudale izigebenga, akusahambeki ebusuku. Abantu sebeganyulwa kokuphela, abantu othola bemile bethola amambodlela emalokitshini phakathi lapha, akusakhanya ukuthi kuyini. Ngabe ukuthi umthetho wokuyovumela khonokho sesithwele nzima, sicela uncedo sibile kakhulu kule ndawo. Siyakhulisa sibili kodwa hayi sesithwele nzima ngezigebeni ezikhambula abantu ngamabhembe ebusuku la. Indaba zokuthi abantu benza amashabhini athi uyahamba abantu bathola amambodlela bawomisa, bakhuluma idoti, bayakusetsha, benza yonke into.
Andibonani, sanibonani uStudio 7. Sibonga uhlelo lweStudio 7 usinikeza ithuba ukuthi siphawule lapho esingabe sinathi sibona kungathi kuhambi kahle khona. Ibizwe lami uThembeni Mbuyesholosho, la engibuya khona odwa ukuhlala ngise-South Africa. Isikhalo sami siye nginesikhalo abantu bakithi kwaMthwakazi ukuthi ake bevuke emaqandeni, ngoba into abakhala ngayo ukuthi abantu basemathebeleni bancane wona semashonaleni. Awusho lutho loko, so sokusitsho ukuthi ngoba sibancane sokufanele sihlale sicindezelwe. Asike isidingo sesicindezelwe ngoba sibancane, ukuthi sibancane nge-population akusho lutho. Noma ukuthi uyayitsholotshi kodwa uma kufuneka iy'mele, ifanele iy'mele abantu bakhona beziphilele. Uyakula sibalo sokuthi ufuna kuba abantu abangako ofanele ubeyizwe kubo. Uma kula basacabanga ukuthi mhlawumbe ukubambana namashona kuzokwenzela ukuzobalethela ushintsho, mna ngibona ukuthi basashaye phansi. Ayikho into ezoshintsha, akekuzuncenge umuntu ekucindezela wona kube wuwe omncangayo. Lowo mncengelo uthi awucindezele kube kubuya ngemva kwakhe. Hhayi, abantu bakithi please ake bevuke lapho, ake beyeke indaba yokuthi akubanjani, kubanjani, akubanjani wani. Kuzanyiwe yonke le minyaka yo-40 kanti 41 bekungazanywa lo, wani bekuzanywa lokho. So please ake sicala ngene. Now nansi MRP iyazama ukuthi abantu sizimele sizibuse, kodwa abantu bakithi bayakhala ngazo ukuthi bafunani. Sebawonakala ukuhlale befuna ukubuswa since isikhathi ufuna izimele. Noma kuthiwa ngime umuzi wami wodwa ungaba yizwe lezimele, ulungile, ngizo-ona mina wami, fanele sifunde sizi-one. Xolisa ukuba mude kuleyo ndawo, kodwa hhayi kubuhlungu loku kwenzakala kithi emathebelente. Nabantu bakhona ngase bevalekile emakhanda, sebehlala njalo befuna loku becela, becela emashoneni ngazo ukuthi babanjani.
Sanibonani Studio 7, ngingalele ebizwa lami uThembeni kuletsholotsho ohlala ngiseGoli. Isicelo sami nje sinye kuphela ukuthi ngabe abantu siyabona ngendlela eyodwa nje efanayo ukuthi ukuzibusa kubalulekile sokwazi ukwenza indawo yethu ithuthuke. Konke ama-resources esinawo siwasebenzisa ukuthi sithuthukise indawo yethu, kodwa umuntu wekwesinye isifunda angeke ayothuthukisa isifundo ngasusa kuwe wathathele kukhona ayothuthukisa kubo. Esiye kuloku siyibambezela ukuthi kuthiwa kuyabanjani. Asiba sizobambana phela amasiphilazi sisodala kuphela, kodwa kusho ukuthi asibambanayo. Siyabe sibambene nawo amashona lawo asicindezeleyo. Please lo myalezo ngathi ungafika endlebeni zabo.
Hle umthakazi omuhle emahlabezulu, mahlabezulu akithi mathebelele. Ndingikatheli lokukhuluma ngithi mina phambili le duma 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 ayidume, mhlawumbe sofika lapho esiya khona.
Njani ngabo kuStudio 7? Ngisebet bridge lapha, bengifuna ukubuza lapha imali le-school fees bathi yona i-400 ngomntwana, i-400 rand. So i-400 rand leyi abantu ziyithola ngaphi? Ngoba thina siyakwazi i-government university kule ukuthi abantwana babhadali le nyaka, babhadala maybe next year. So siyamangana kuthiwa abantu bakhiphe ama-400 rand, iyo isemthethweni yini kumbe asikho? Ngiyabuza ngisebet bridge lapha.
Labo bekungabalaleli beStudio 7 abasithumele imbiko yabo ngeWhatsApp. Lawe mlaleli, uyenelisa ukusithumela owakho umbiko kunombolo ezithi 001-202-465-0318. Singene kwezivela kwamanye amazwe. izikolo zakwele South Sudan zivulwe ngomvulo ngemva kokuvalwa okomnyaka olenyanga ezimbili ngenxa yomkhuhlane we-COVID-19. Kubhubhe abantu abalitshumi lanhlanu kwele Mexico izolo ngemva kokudilikelwa libholoho lesitimela. Sikhangele udaba oluphathelane leMelika. Umongameli Joe Biden uthi usesengeza inani leziphepheli eziza kwamukelwa lilizwe lakhe lonyaka lisuka kunkulungwane ezilitshumi lanhlanu 15,000 okulinani elabekwa ngumnumzana Donald Trump esangumongameli. UBiden uthi uhulumende wakhe uza kwamukela izipepheli ezedlula inkulungwane ezingamatshumi ayisithupha lambili 62,500 lonyaka. Uthi njalo ngomnyaka ozayo uza kweza inani leli liye ku-125,000. Lokhu kwenzakala ngesikhathi udaba lwabokuza olwe-immigration luhlupha eMelika njalo lusehlukanisa abantu ngemibono. Sixoxelo hlaziya ezombusazwe umnumzana Tim Moringai.
Into ebongekayo le ngoba siyakwazi ukuthi abantu abaningi abaphuma from amazwe okungelanhlala kahle noma ama-drug infested communities esibona njenge-south of the border abavela emazweni anjenge-South America babuya lapha bebalekela zona lezi zinto, so ngithi hayi lokho kuzabanceda. Ngibona futhi ukuthi i-economy e-America has been brought up and created and led the world ngendaba ze-economics, ngendaba yama-foreigners or ama-refugees amaningi. Sibona lapho engihlala khona e-Ohio in the fall, I think for the esikhathi esidlulileyo umongameli u-Trump esembusazweni, abalimi abaningi balahlekelwa izifuyo, the agricultural products anjengama-berries lama-strawberries ngoba kwakungela bantu abasebenza emasimini to pick up izinto zona lezo. So ukungezelela ama-refugees lokho, it brings in a new workforce plus abantu abavela from different countries ukuncedisa yona i-America ukuthi ihlale ibe phambili. Ngoba singakhangela ilizwe elinjenge-China, they don't have a problem for population ngoba abantu babo they're billion plus, so i-workforce yabo is readily available to produce izinto eziningi ukuthi labo babe phambili in terms of technology and economy.
Udaba lwe-immigration luqhubeka luhlupha elizweni. Ubona eluphatha njani uBiden njengoba sibona ukuthi amabandla lama-Democrats lama-Republicans ehlukene phakathi ngalolu daba?
Into le immigration esiyikhulumayo ekade ikhuluma ngama-presidents from Bill Clinton, George Bush, Obama, lakathesi uJoe Biden, sibona ukuthi in 1986 uRonald Reagan was the last president in America ukufaka yona i-blanket immigration bill eyaletha abantu abaningi ababengenanhlala kahle ukuthi babe le privilege to be path to citizenship. So mbona mina kathesi umnumzana Biden ngathiwa sokule obstacle eyama-senator ngoba siyabona ukuthi ama-Republicans lama-Democrats bonke bale 50-50 senators. So kulo senator lo ovele West Virginia othiwa ngu-Joe Manchin, siyabona ukuthi ukucabanga kwakhe kungathiwa is more aligning nama-Republicans, so yikho kusungathiwa sokuhlupha khona. But mina mbona ngathiwa umnumzana Biden by the fall this year kuyabe sekule immigration bill ele blanket amnesty for ama-immigrants amaningi.
Umnumzana Tim Moringai uhlaziya ezombusaswe. ukuziphetha ezekuseni sikhangele ebezihamba phambili. Ibandla le-MDC Alliance lisola ele-MDC thi ngokupasisa ukuguqulwa kwesisekelo sombuso welizwe kudale le-Senate izolo lincedisana lamalunga e-ZANU-PF. Kodwa ibandla le-MDC lithi amalunga alo awesifazana iwo avotelela inguquko ngoba iyawathuthukisa. Kubhubhe oyedwa nge-COVID-19 eZimbabwe izolo. Kwanele Mthwakazi, likhumbule zikhona ezakusihlwa ngo-7:30. Asibeni sonke kweze kuseni njalo kusasa ngo-6:30. Yimi uNtungamile Nkomo.